Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
isimo ekade singavinjelwa lanqanje simemetheka umhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumeni uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu. Ngokuba ngabe uhulumende ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki.
Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19, abagoqela i-Citizens COVID-19 Monitor, bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 ngoba usumemetheka kakhulu ngesiqubu esethusayo.
So Takahuna never believed that Zambia was free when other countries were still under the shadow of colonialism. He lived his life in fulfillment of the founding principles of the Organization of African Union, the OAU.
Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene lenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamnumzana Kenneth Kaunda. Kuza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abantwela ilungelo loluntu sebekhuthaze uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus elizweni eselihlasele abantu abedlula inkulungwane elamakhulu amathathu 1357 labulala abalitshumi lasitshiyagalolunye 19 ngelanga elilodwa eledluleyo. Embikweni wethulwe izolo, ugatsha lwezempilakahle luthi lokhu sokukhuphule inani labantu asebehlaselwe ileli gciwane laya kunkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 51,221 labulala abafika phose inkulungwane ezimbili 1,808 Inani lasebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gciwane selisedlula amakhulu azinkulungwane eziyisikhombisa 782,698. Uhulumende ubikwa esithi uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni le. Umnumzana Efidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso efundisa abantu ngalomkhuhlane e-Citizens COVID-19 Monitor, utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe ziqine ekulwisaneni lalomkhuhlane.
Isimo lesi sibi kakhulu ngendlela enkulu, abantu bayafa, abantu bayalimala, abantu bayashelwa izihlobo zabo. Kuyisimo ekade singavinjelwa lanqanje simemetheka umhlaba wonke jikelele. Ngabe uhulumende uthatha amanyathelo amahle ukwazisa abantu, hayi ukufaka nje ama-lockdown kuphela. Akafundisi kahle abantu, kanti-ke isimo sakhe nxa esenza kabonisa ukuthi ukufa kukhona phakathi kwabantu.
Imijovo leyo yokwenqabela i-COVID-19, ungathi abantu abaningi bayifinyelela yini? Likuyini elikubonayo njengenhlanganiso?
Ngokuba ngabe uhulumende ufakile imithi yafinyelela kuzo zonke izindawo emakhaya, emakliniki, kwazisa abantu ukuthi bahambe baye khona bayehlatshwa, ngabe kungcono. Kodwa sikhuluma nje namhlanje ungafika ezibhedlela kule nkalakatha yendwendwe ezizona zodwa nje ezingabangela ukuthi abantu bathelelane lona leli gciwane. Kuyinto eyingozi kakhulu eyenzakalayo. Ayashota-ke la ma-vaccine akhona and kakuthembisi ukuthi angavuka esemaningi esenela kulalokho esikubona namhlanje. Kube sokusilela indlela zokuwathwala la ma-vaccine ayefinyelela khona lela endaweni ezihlukahlukeneyo agcinwe ngalawo ma-temperature kufanele ukuthi angatshisi. Kubuye kusweleke labo bantu abazafaka ezingalweni zabantu ngendlela efaneleyo. Akuke kuyandelwa konke khona lokho ngokuba uhulumende kazange wahlela kahle, ngoba sihlale khuluma ngomlomo esithi sengihlelile sengilungisile sengihlelile sengilungisile kanti akunalutho alwenzileyo sesikubona namhlanje sekusifa abantu kanti abantu ngabe abaningi sebevikelekile ngabe kungcono.
Libasiza ngani abantu njengenhlanganiso?
Abantu sibasiza kakhulu ngokufundisa ngengozi ye-COVID-19 lokuthi bamele benzeni ukuze bazivikele. Izinto ezinjengokuthi bageze izandla, basanitize, ukuthi benze lokho kuthiwa i-social distancing, bavikeleke ngendlela ekhona. Siyabakhumbuza ukuthi indaba ye-COVID-19 asiso story, into ekhona ephilayo ebulalayo iqeda abantu emhlabeni. Lanxa enyuzini bengakuboni kukhulunywa kwamanye amazwe kodwa abantu bayaphela ngendlela enkulu kakhulu. Kodwa sivikela ngokuthi senze khona lokho okufanele ukuba sivikeleke. Yikho esikufundisa abantu kuso sonke isikhathi. Kanti ke njalo selusa uhulumende ukuthi enze lokho okufanele ukuthi akukwenze okwenziwa ngabanye uhulumende emhlabeni ukuthi alethe amajekiseni enze abantu njalo bavikeleke ngendlela engcono kunalokho akwenzayo. Sibuye sicine ngokwelusa amalungelo abantu ngalesi sikhathi kulabo lockdown ukuthi abantu kabaphathwa ngendlela engafanelanga yini.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyane lenye inkokheli yakumanye amazwe lamhlanje eLusaka kwele Zambia emngcwabeni kwaba umongameli wakuqala wele Zambia ekhululekileyo umuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma enkundleni yeLusaka Showgrounds lapho obekubuthene inkokheli yamazwe ehlukeneyo ebizovalelisa uKaunda, umongameli Mnangagwa uchaze umuyi njengomuntu owayefuna intuthuko, ukuthula kanye lokubambana kwabantu bezwekazi le-Afrika.
UDokotela Kaunda kazange akholwe ukuthi ilizwe leZambia likhululekile ngesikhathi amanye amazwe angakaze athole uzibusi. Uphile impilo yakhe ekugcwaliseni izisekelo zenhlanganiso ye-African Union ayegxile ekubambaneni ukuba ndawonye lokuzibusa.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo e-Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo uthi umuyi uKaunda kahlonitshwanga okwaneleyo eZimbabwe.
Ungasikhangela isimo seZimbabwe isibona ukuthi uKaunda vele kazange ahlonitshwe ngendlela amele ahlonitshwe ngayo. Ngaphandle nje kwestreet esisodwa eHarare xa sesikhayelela kobulawa kula even one street kobulawayo kuthiwa nguKenneth Kaunda Street. Kodwa uKaunda leZambia bahlupheka kakhulu behluphekela iZimbabwe belwela iZimbabwe.
Olwela amalungelo abathengi engumqondisi weNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube uthi uKaunda waphathisa kakhulu empini yenkululeko yeZimbabwe.
Ye, kuqakathekile ukuthi abantu balilele uKaunda njengomuntu owancedisa kakhulu empini esasilayo silwela inkululeko. Sengitsho kanjalo kangikhumbuze uPresident ephuma esiya eZambia ukuthi isililo esikhulu sikhona lapha ekhaya esegugura hundi izihlobo lokho ezingavunyelwa ukulila, lokho ezingavunyelwa ukufaka amatshe nje okulelela izihlobo zabo. Iyaqhubeka njalo igugura hundi kwezenotho lakukho konke. Kaphenduka zokubona ukuthi lokho kuyaphela.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele okhangele ukuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement uthi omongameli kumele bathathe izifundo kuKaunda.
Hayi kuhle sibili ukuthi idiba ekhala upresident osebenzele iAfrika kanzima ngensuku kusalelwa inkululeko. Kodwa ke sithanda ukwazisa amapresident ahambe ayakhala uKennedy ukuthi kufuze beke bezihlolisise babone ukuthi lokho abakulelayo yikho yini, ikhona yini inkululeko leyo kwele Afrika.
Ekhuluma eseHarare umongameli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe ukuthiya umsebenzi okwenziwa nguKaunda ngemva kokudliwa ekhethweni nguFrederick Chiluba ngo-1991 kutshengisa ukuthi umbuso uyadedelwana.
We've lost an African son, an African liberation son.
Silahlekelwe indodana ye-Afrika ebesime emahlombe ayo njengama-Afrika. Okumqoka kumele sikunanzelele ukuthi uPresident Kaunda ubhubhe esesibhedlela esiselizweni lakhe. Ukuthi wayesesibhedlela elizweni lakhe kusho okukhulu ngokuthi wayengumuntu onjani owayethanda ilizwe lakhe le-Afrika. Ngokwenza njalo usifundise okukhulu njengabakhokheli.
Died being treated at a local hospital. That he was at a local hospital speaks volumes.
Kubikwa kulokungezwanani phakathi kwemuli kaKaunda kanye lohulumende mayelana lendawo lapho azabekwa khona. Imuli kaKaunda ithi ifuna abekwe eplazini lakhe eceleni kukankosikazi wakhe abahlala bonke okweminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha i-66 years. Uhulumende uthi ufuna abekwe e-Embassy Park eLusaka. UKaunda wayengumongameli weZambia owokuqala ngemva kokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1964 njalo wazala mhla ka-28 Mabasa ngo-1924. Ubhubhe ngeviki ephelileyo eseleminyaka angamashumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-97 years ukhangelelwe ukubekwa mhla ka-7 Ntulikazi. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi bemaphandleni e-ARTUS ithi incwadi eyazithumela uhulumende ukuthi abhadalele abantwana abaloba imihloliso ye-OLE A-level eyalomnyaka yabafundi bonke elizweni isisayiniwe edalele parlamente. Linhlanganiso ithi uhulumende njengoba esithi ulemali eyasala kuluhlu lwendleko zakhe ezanyakenye i-surplus uyenelisa ukubhadalela abantwana. Linhlanganiso ithi nxa uhulumende ngekela ukubhadalela abantwana laba phose ingxenye yabo abamele balobe umhloliso bazehluleka ngoba abazali bengelamali. Linhlanganiso ithi enye yezincwadi ezine ezithunyelwe uhulumende isayiniwe ikomiti ebona ngezemfundo edalele parlamente. Sixoxe lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye maphepha moyo saqala ngumbuza ukuthi ezinye incwadi zithunyelwe obani.
Incwadi sizibhalele Patrick, sabhalela finance Mthuli Ncube, sabhalela permanent secretary we education. Incwadi zonke njoba zine sezifikile kubanikazi. Zazi incwadi ezimbili basinikeza lathi basitshengisa ukuthi sebesayinile. Abe portfolio holio baze bayidinda le ncwadi ukuyitshengisa ukuthi hayi ifikile kini.
Manje likhangelele ukuthi impendulo lizayithola nini, njalo nxa lingayitholanga lizenzani ngodaba lona?
Impendulo kakhulu kakhulu thina sifuna ukuyibona isenzakala. Sikhangelele ukuthi sizwe i-Minister of Finance i-announcer kumbizikimseki isitshela kumbe sitshela abantu abadala ukuthi uhulumende usebabhadelele i-fees, i-examination fees. Asithi Mthuli ye-ministry yakhe kabasabhadalanga njengoba i-deadline ivele ise kumbe abuyele izizathu zokuthi angabhadali. Ziningi indlela esingazenza. Sesingaqala lokuvula ukulandela umthetho, sizama ukukhangela ukuthi kanti ngomthetho uhulumende angaphoqwa kanjani ukuthi abhadale. Sisebenzisa i-constitutional court ngoba into esikhuluma ngayo leyi ikhona kusisekelo sombuso u-section 75.
Yena uhulumende nxa esithi free education kahle kahle wabe esithini? Ngoba njengoba nangu siyabona abantwana bayabhadaliswa ama-school fees.
Isisekelo sombuzo sisegcekeni free basic education, okutsho ukuthi imfundo engelambhadali. And khonokhu yinto abantu okumele ukuthi nga siyake sizibuze ukuthi kathi nxa kuthiwa free education kutshona. But singabuyela emuva sithole uzibuze abaningi safunda i-free education, abanye lamabhuku okubhala esikolo sasiwaphiwa, usiba lokubhalisa esikolo wawuluphiwa. Ngokunjalo uhulumende kabuyele kumlando wona lwani wokuthi imfundo ayiyenze kususela ku-ECD iziyefika ku-first degree, i-basic education. ECD umzali uzathenga i-uniform abone ukuthi umntana kuhambe isikugqoke yonke i-uniform waphelela. Fees uhulumende uzabona indleko zokubhala imhloliso kuhulumeni uzabona yikho esikukhangileleyo.
Umnumzana Themba kuye maphepha moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-Artools ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule. Ngesikhathi abamabandla ezombusazwe belungiselela ukhetho luka-2023, ibandla le-MDC Alliance lithi liyaqhubeka ngohlelo lokukhuthaza abatsha ukuthi bavote lanxa kulengxaki ezithile abadibana lazo, njalo bakhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho ephathelane lokhetho, ama-electoral reforms. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomsekeli amabhalane obona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Ngiyabonga sithandekile. Thina njengebandla le-MDC Alliance sahlala phansi sahluzisisa lokho esingathi ama observer mission reports, ingwalo imbono eyabhalwa ngama organizations anjengabo African Union labo SADC labo European Union ababuya bazobona ukuthi ukhetho lweZimbabwe ka-2018 lwahanjiswa njani, njalo sakhangela lokho okwenzakala kwamanye amazwe njengabo South Africa, Kenya, labo Ghana, lokho esingathi ngama best practices. Sahlala phansi labantu beZimbabwe ukuthi bona labo besinike imbono yabo lama recommendations abo ukuthi ukhetho lungahanjiswa njani. Yikho thina sasesihlala phansi sasesiphuma lezinqumo ezingamachumi amabili, ingathi 20 principles for reliable, inclusive, credible elections in Zimbabwe. Izinqumo zona lezi yizo esingathi uzingalandelwa ukhetho lweZimbabwe akusize kube lokho lokukhonona. Abantu bamaphephandaba kulokukhonona ukuthi kulokukhetha, ikakhulu ngasikhangela ama-national broadcasters ukuthi thina eZimbabwe sile TV station eyi-1 is a TV. Ungakhangela imalanga wonke ikhuluma ngebandla lezano, kayikhulumi nxa ikhuluma ngezindaba ze-MDC kumbe ngokwamanye amabandla kukhulumi, akuphumi ama-report amahle, kuphuma singathi ngama-negative reports kuphela phandle lapho abantu bayethuselwa. So sibona izinto eziningi ezenzakalayo emakhaya, indaba ze-intimidation layi-violence. So thina njengebandla le-MDC sithi akube le-code of conduct izeki layo nje kumele iphiwe amandla, kungabi lokwethu sikela kube le-free political environment wabantu bekwanisa ukuvota ngentando zabo. Yokuthi nxa ngelanga lokhetho ama-results nxa kukhawunta amavoti esuke e-polling station esuke e-command center e-ward, command center ye-province, command center ye-national, kuhanjiswa njani, kube le-transparency. I-voter registration lilungelo lomuntu wonke, umuntu wonke weZimbabwe kumele phiwe ithuba lokuyarejista ukuvota. Ngathingaphela silama-youth afika maybe singathi kubo 2 million abangarejista ngokuvota. So kumele izeki ifake izibopho yokuthi abantu bonke laba bantu bazakwanisa ukuvota.
Ningathi njengebandla akuphuzanga yini lokho? Asibonanga ePhalamende kutshutshiswa ukuthi kube lama-electoral reforms.
Udaba lolama-electoral reforms asonto esingathi siqale namuhla ukukhuluma ngayo. Yinto eyaqalisa kudala kwehluleka ukuthi imithetho eyama-elections esingathi ngeyama-electoral laws ethu ukuthi a-alignwe afakwe alandele i-constitution. Yikho okulenkinga kakhulu ikhona eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Ellen Shiriedenga, msekeli kanobhala ubona ngezokhetho kubandla le-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamuhla ku-Live Talk sikhangela ucansa kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa belegciwane le-coronavirus elizweni. ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Melika seliveze ukukhathazeka okukhulu ngombiko owethulwe ngeChina othi selisakha izibhalazo ugcinela izikhali ze-nuclear missiles. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Ned Price, utshele umhlangano lenthathelo zindaba ukubana kudala imibuzo eminingi-ningi ukuthi eleChina liwenza lokhu nganjongobani. Kulomlilo emithathu esisabalele okwethusayo emagosweni wesigabeni seCalifornia khona lapha kwele Melika. Umlilo ubikwa usobhidlize imizi, osowenze inkulungwane lenkulungwane zabantu zabalekela imizi yazo. Umdlali oyingcwethi kwezokugijima wakwele Melika, uShakari Richardson, ubikwa ehlole watholakala elezidakamizwa egazini lakhe. Ubika abezindaba abeReuters abakhulume labaseduzane laye. Lo mdlali ubikwa esengozini yokuvinjwa ukungena kuncintiswano eyamazwe omhlaba eyama-Olympics eyenzelwa kwele Japan lonyaka eqala ngayo nale inyanga kaNtulikazi.
Abenhlanganiso ekhangelane lenswelo zabantwana eMopane Foundation bathi basemzameni yokwemba umgodi emzini weRichmond kobulawayo ukuhlala abantwana ababahlawulela imali yemfundo. Unkosazana Nomsa Negevane, umqondisi walinhlanganiso, uthi usuwomile umgodi obulamanzi asetshenziswa ngabantwana laba abakhangelelwe ukuba bazalima izilimo ezitshiyeneyo ukwenzela ukuziphilisa. Inhlanganiso le isincede abantwana abaningi abaswelayo ezigabeni zemathebhelelende lenkabazwe. UNikevane uxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nasilabantwana esiwafundisa abahlala kobulawayo abahlala eRichmond. Sangu-11 okwakhathesi, omncane wakhona abakobulawayo uku-form 2, omdala use-university. So la abahlala khona silendlu eseRichmond. La abahlala khona besile borehole, but ibhola khona selamanzi. So into esiyicelayo lapha sidinga usizo ukuthi senze enye borehole ngoba lawana kuselamanzi. Ene into besizama ukuyenza ukuthi singaphindi sicele ebantwini sokuze sicela ama donations. Iprogram yethu ukuthi bazilimele ngoba indlu abahlala kuyo iku 3 acres of land, which is enough land ukuthi iba sustain for rent yabo lapha abahlala khona lokudla kwabo le school fees zabo. So kwakhathesi amanzi asephela, so izilimo zethu seziqala ukutsha. So besicela ukuncediswa, sasesifakile lokho zenisola ibhohole yethu. So isola silayo now, amanzi asephelile emgodini. So sofanele sigebhe omnye umgodi. Yikho esicela ebantwini ukuthi abantu laba bengasisiza sidinge enye ibhoholi. So far ikhodi esiyitholayo sayezisaveni, apparently amanzi fanele ukuthi siwathole kubo 70 meters to 80 meters and lapho sikhangelela maybe about $2,000 ukuthi kugeje ukuthi uyefika lapho.
Ngifuna ukuthi libe le mali enganani ukuze likweze khonokho.
I-Aceboard company ibithe yona ingasigebhela halfway, so that means 40 meters. No, it's 30 meters by landscaping. So imali esifuna manje is about 1,500, which says it's about 70 meters at least.
When I have a mahala, then by the city, how many want to be cut this?
By the mahala, 30 meters, yeah. Then which is it's late, na see if you have a locus, and if you have a locus, at least 70 meters to 80 meters, about $1,500. If I'm very sly, so it's which is a gap in a cut, yes, or me, go to much. +44 74 50 28 70 82. We are to log up to Facebook, Nomsa Negevane. So ungangi message akhona ku website yethu www.mopanifoundation.org. Inamba yami khona vele, or even ungacheka ku online udinga uNomsa Negevane, inamba uzayithola.
Yeah, batshela abantu ukuthi waqhasa nini uhlelo lolu njalo siwanceda abantu abangazi.
Mopane Foundation officially it was launched in 2015. So it's registered in UK, it's registered in Zimbabwe as a trust, and now it's registered in USA. USA iqeda ukuregister nje just manje ngesikhathi seCovid, akakabile lokho zena, akakabile into eziningi sezenzakele, but iqeda ukuregister as well. So far silabantwana abangu 37 across the country eZimbabwe. Impilo yethu sibesebenza ngokuthi sicela ama donations ebantwini. So na sicela ama donations ebantwini lo senza ama fundraising, but last the whole of last year ngendaba ye lockdown asange senze any lokuze any fundraising.
Unkosazana Nomsa Ngevane umqondisi wenhlanganiso ye Maphane Foundation ubexoxa icingweni le studio 7 esebilitane. Kuhoza Friday lamhlanje silomculi womdumo wepansula osacathulayo odabuka edolobheni leVictoria Falls uAbigail Ncube Mabuza. Ngesizwe okuningi kuntungameli Nkomo weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
La telika pikeli lesine ale tulenya genye na ngwelonda imbali yakhe.
Salibonani balaleli emakhaya, uAbigail uzalwa eVictoria Falls esigabeni sakomvuthu. UAbigail uyintombazana esakhulayo esebenza ngokuzimisela ukuze ithole into eyifunayo. Ngiqale ukuhlabela ngo-2018 la engakhipha khona idlalade lami lokuqala elalilesihloko esithi uhambile umayidali. Ngasengilandela ngelesibili elalilesihloko esithi uLidia. Kwaza elesithathu elali lesihloko esithi ngiyakhumbula sithandwa sami. Kwasekuza elika 2020 elilesihloko esithi Indlozi. Okwamanje sengilamadlalade angu-4 wonke ephelele.
Kule ukhala ngendoda engadlulwa yisidwaba. Intokazi yakumabuza ithi kuyabekezelwa emendweni. Amadlalade yakho Abigail.
Okwamanje ngihlabela ngise South Africa. Abangabe bethanda ukuthola ama CD yami bengaxhumana lami kulezi nombolo. U-0027-6429-6894. Noma bexhumane lo Buti obizwa kuthiwa nguDJ Sly oyiproducer yami U-0027-7996-67474.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Ngithanda ukubonga abalandeli bami abahlezi bembonisa ukungeseka lokungixhasa ngaso sonke isikhathi. Engathi bengahlala benjalo bengapheli amandla, njalo lami ngiyabathembisa ukubana ngizohlezi ngibajabulisa ngengoma ngazo zonke insuku. Ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uAbigail Ncube Mabuza ngale.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso ezifundisa abantu nge-COVID-19 bakhuthaza uhulumende ukuthi abophe siqine ekulwisaneni lalomkhuhlane. Umongameli Emmerson Mnangagwa umanyene nenye inkokheli yakwamanye amazwe namhlanje eZambia emngcwabeni kamuyi umnumzana Kenneth Kaunda. Siluxwake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela bulenjini ku www.voaindebele.com.